okuqakathekileyo engakutshela abalaleli kwinkamelo ukuthi iWork is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to government, but answerable to the people. If election is conducted, I say a government, the election is about it. So I let you see that. Abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So urayithi uchief champion Chamisa nayesithi yena kakuthenjwe abantu babe bazi ngoba lakuthi into iyaphablishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonokho okufakwe ngu-president yikho okuvela ku-WEC. I-WEC layo isilomlando wokuthi la abantu befuna ugwalo lolo. So kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akuna sizathu zokuthi kani ngoba nasebehlala sekutshengisa ukuthi i-WEC kayisayenzi ama-election isenzela abantu. Kodwa kutho ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonokho ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, iWork iyalisephula umthetho ingayihlala ukuthi ikhiphe nolokwalo.
IWork yona isezi isitho baba Bhebhe ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla. Kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane labo lokhu abakutshoyo, abasitshengise phela nxa sitakuba akucabanga kufihla. La bengafihli lutho abaqale ngogwalo lonaleyo lisitshengisa ukuthi bakutshengise ukuthi kabafihlile. Kodwa singabona besala logwalo futhi kuyabe sebefihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hhayi lithinga lifihle lutho kodwa kumafele lifihle ugwalo. So kabasitshengisi kwenzela ukuthi sisukhiseke ukuthi umsebenzi wabo wawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo, kuyini okungaphekwa khonapho? Kuyini abangakupheka okweWork okungenza bangathandi ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa nje inkamelo ukuthi ugwalo lolu luqale lwasolwa hatshi kuphela yibandla le-CCC. Lusolwe lwaze lwasolwa ngabanye bezani. Lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa iWork kayihambiye lilungisisa. Nxa isilungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando weWork ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyana kade kukusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise ku-president. Ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituents lama-wadi lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe kutshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.